umkhuhlane we-COVID-19 uya umemetheka ezweni abantu bethelelana osokwenze abe-Community Working Group on Health baphume ijumo bencedisana labe-Council yakoBulawayo ukuhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health, uMnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama-youth centers wonke edolobho lakoBulawayo.
So thina njengenhlanganiso sokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli kakhulu khathi esibe silapha emakumayi centers koBulawayo khangelele imzilikazi impophoma ilobhengula kanye leChabalala lenjube lephumula. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures kungabantu abavele besebenza labantu, kungabantu abale influence ku community, ukuthi kulabantu abaza kuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye. Sibone ukuthi siqhakathekile ukuthi nxa singafundisa abantu laba yibo abalamandla ukuthi ba influence abantu ababalandelayo.
Umnumzana Morgan Shumba wasemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye.
Besifundiswa ngeCovid lokuyivikela kwakhona. Kunenge sikufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani, labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho esikufundisiweyo lathi sizokuthatha sekudlulisela kuzakhamuza esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale. Indlela yokuba nama-symptoms angkhona ukuthi abantu sibabona kanjani sifundisiwe. Okungangokuthi sibone ngani kuyokusiphathisa njengoba bekhanye ngani akho umuntu owazi ukuthi leli gcikwane ligcikwane linjani, kodwa namhlanje sesihlonyiwe ngezikhali langama-symptoms.
Okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Sifunde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngayo nomkhuhlane. Esigabeni seChabalala njengobana khonokho ukuthi yabe ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame sikuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutho.
Beqeda izifundo inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamatshumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona, oyedwa wabo engowakoBulawayo. WakoBulawayo kulabantu abafika phose 199 abalomkhuhlane we-COVID-19. EmaThebeleland North Corner kulabantu abalitshumi lasificamunwemunye 19, kuthi eMaThebeleland South kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lo lokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6292 ababanjwe belawo, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, kuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5010 sebasila. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.